umthetho sibuqakathekile ukuthi babe bazi bebekwazi ukuthi izimali zakhona zizivela ngapho. Kunje ngodokotela kumbe legqwetha bagcina izimali zabantu esingathi ngama-trust accounts. So unxa sithi uvula ibhenki uvula isiphala sokugcina izimali zabantu. Nxa ubuntu bakhe bungamanga kuhle, imithetho ilelungile yokuthi bamukhangelisise bambone ukuthi ulesimo esihle yini sokuthi agcine izimali zabantu.
Nxa sesikhangeleke lapha kukhanya-ke uMnumzana uMpofu usevele wakhipha imali ngokutsho kwebhanga le-RBZ. Kodwa-ke nxa bengathola ukuthi akula okuhamba kuhle bazathini ngakho?
Uminist of Finance le mithetho yakhona ehambelane zama-banks ye-Banking Act iyanikeza imvumo lamandla okuthi uminister kumbe ugovernor avalise i-bank nxa lingamanga kuhle. Yikho kuhamba lama-bank amaningi avalwayo ngale same sikhathi. So akwethuthi nje nxa kungavela nje enye into engamanga kuhle. Asitho nje khathesi okwakhathesi sithi zonke izinto zimi kahle ngoba sinikezwe imvumo, kodwa imithetho iyavumeza ukuthi i-bank livalwe nxa kungamanga kuhle.
Ubona ngazani pho kuzaphumani la?
Hathi phela ngisho sihlala sikhuluma nge-indigenization. Ukuthi indigenization ayisho ukuthathela amakhiwa amabhenki kumbe ama-mine. Nxa thina abesundu silazo izimali kasingene kuma-business, kodwa akube leqiniso ukuthi izimali zakhona aso zimali zaphuma ngobudlwangudlwangu lobuqili bezanu p f, ngoba kungenzakala khonokho. Asisoze zivume ukuthenga izinto ezilobudlwangudlwangu lobuqili phakathi.
Nxa sukhangeleke kambe umphathintambo kahulumende engabe imali uyithatha ngapho ukuthi athenge ibhanga?
Hayi phela ngisho ivelo yakhona yokuthi vele siyazi ukuthi kulenze eziningi kakhulu ezenzekayo kwizanu p f. Izanu p f sibuyisa oku 32 years, kungenzakala ukuthi kulenze ezingasaziyo, kodwa okwakhathesi asoze sitshe lutho ngoba imithetho kaye umthetho kawuvuma ukuthi sikhulume into ingakhithwa ecourt. Kodwa nje sinasesimele lutho ngoba loku luzibuyise weqiniso. Sizazuza isikhathi lethuba lokusikhangelisise lokucubunga lokuthi abantu bezanu p f imali lezi bazithatha ngaphi.
Kodwa nxa kukhuluma loZulu uthini? Uthi vele abantu abaningi laba abanothe kangaka imali bayithatha ngaphi?
Hhayi, uyabona mfowethu, uZulu bangakhuluma okuningi. Kodwa siyazi nje ukuthi phela ngenye univesi ama-principles sibili athi wona nxa vele umuntu ovele esebenza la lo hulumende kulezinye izinto ongasoze ufanele uziyenze ezigqwalela ama-business. Kodwa phela oMpofu phela bavele baqala bezisebenzela bodwa. Asisoze sikhathesi sibe kwazi ukuthi kumi kanjani. Sizapho ukucabangela nje ukuthi izimali zakhona zaphuma kahle. Kodwa njengoba ngisitsho nje ukuthi sizafika isikhathi sokuthi umbuso wezanu p f ukhangelisiswe, kungaba le nkinga imithethandaba eyabikhona izakwani ukuthi iba fake emthethweni.